Okwakhathesi njoba abongikazi nabongi bekhalela umsebenzi kusebenzeka nzima ngoba namanje sikhuluma kulamanye amawadi abe engela abonesi okusho ukuthi usuthola unesi oyi-1 esebenza amawadi amabili izisebenzi ziyasilela kakhulu.
Umumo usenjani ngalabo ababuya ukuzokwelatshwa umkhuhlane wesifuthu osanda ukuqhamuka edolobheni lakoBulawayo?
Kusukela ukuqala kukaJuni kuzofika lamhlanje inani labantu esesiye saba admitha empilo belomkhuhlane wesihudo bafika ku-110 zolezo kulabayi-7 abatshonileyo kodwa omunye wakhona evele efike esibhedlela esetshonile. Kulabanye kodwa esizawuthiwa babhubha besemakhaya labanye ababhubhe bese-old people's home. Endabeni yesihudo abalaleli singabakhuthaza ukuthi amanzi wonke noma kungaphuma empompini abaqale bewabilise okwesikhathi esingafika 5 minutes ebila angakasetshenziswa ukunatha njalo ku-COVID-19 abantu abaqhubeke ngokuhlanzeka begezisa izandla besebenzisa lama hand sanitizer bagqoka ama-mask abo ngaso sonke isikhathi uma bephuma emphakathini uma bephuma endlini kumele befake ama-mask ngaso sonke isikhathi beyenzela lokho esithi social distancing ungasondela ebantwini uma kungekho isidingo and into esiyikhuthaza abantu kakhulu ehlale begeza izandla behlale izandla zihlanzekile.